akumangalisi nxa ukhangela ukusebenza kukahulumende, uyaphangisa ukwethuka kakhulu uma ikakhulu kusize kuthina abantu basengatshengisela. Kakaze abonise ukuthanda ukubona abantu besemgwaqweni betshengisela ngendlela eyasebenza ngayo izikhathi eziningi uhulumende, ukubona kuyindlela yokufuna ukuhluthuna umbuso. Kanti ke uyakutsho khona lokhu uhulumende ukuthi kulamazwe angentshonalanga afuna ukuthi kusetshenziswe amathuba njengalawa ukuthatha umbuso kuhulumende ngendlela engafanelanga. Ngakho-ke kakumangalisi nxa ulandela indlela uhulumende acabanga ngayo kweminyaka eminingi loku kufuna kwabantu ukuthi batshengisele baveze njalo ukuthi abasuthisekanga. Lezo zinto zombili nxa sezigcikilana, yikho ubona sekulamasosha, sekulamapholisa emgwaqweni ngokuba bengathandi ukuthi kube lokutshengisela, ikakhulu ngalesi sikhathi lapho kuyabe kukhangele khona amakhamera uzulu wonke emhlabeni ekhangele eZimbabwe lapho kulomhlane esatha khona.
Kodwa kula ndlela engani lula uhulumente angakusebenzisa ukuthi kungakhanyi ngani wenza into ezingasizo?
Indlela ikhona elula, akudingakali masotsha emgwaqweni, vele kadingakali ngokuba kasikho isimo esisibonayo esokuthi uzulu weZimbabwe usengatshengisela engamamiliyoni emgwaqweni, okuza kwenza ukuthi kube le ndlela le kumbe kube lendlakela kusenzeka zonke lezo zinto. Lanxa abantu bengatshengisela, bangatshengisela ngendlela elokuthula engasoze idinge amasotsha, engasoze idinge amapholisa njalo. Ngibona kuqakathekile ukuthi uhulumende afunde ukuthi vele lapho kuhlangana khona inhlanganiso ezihlukahlukeneyo zomhlaba, i-IMF, i-World Bank, i-United Nations, abantu bayatshengisela besola lokhu kumbe besekela lokhuyana. Kakuvumele khona lokho kwenzeke, basukume abamsekelayo yena uhulumende baye emgwaqweni bayetshengisela, basukume laba abangavumelani lo hulumende baye emgwaqweni bayetshengisela. Constitution yeZimbabwe iyawuvuma khona lokho, kanti ke futhi kuyayiqinisa iZimbabwe, kuyakuqinisa ukubusa kwentando yabantu ngobuningi babo.